Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ni tate leli tuba ngibonga utanono kawande obesipa indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa.
Bezilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikaleni ubana sikhulumisane liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TCC thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke.
Abequku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana leZANU-PF kunye labanye babo.
Ethole kathi thuba elife engasaphothetshwa. Hayi ngayenza lukhulu kodwa ke hayi seredumele edlula usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugura hundi luqhubeka lusegudweni.
Abalizwe abahlukilezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani, kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudevelopa kwayo akukhali.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa. Inkokheli le ibalisa umnumzana Amos Chibaya lomnumzana Gift Ostalos Ziba abakade besesigabeni seManikaland izolo lapho kubuthene khona izakhamizi iningi lazo zigqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kumaviki ambalwa sanda kwedlula kube lembiko ethi ibandla leli lizathiwa iDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDAZ ngamafitshane. UChamisa uke waphawula esithi ibandla lakhe elitsha liza kuba lehlukene lamabandla ezombusazwe amanye ngoba liza kuba linjengebandla lesonto. Sixoxe lomnumzana Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Bezilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikaland ubana sikhulumisane liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TCC thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani inguquko ayilani ndaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni lokuthintsha impilo
yomuntu. Siyabona ukubana bakhona amanye amalunga edalela ephalamende alokhu ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi laba ke abasekhona ephalamende labasemakhansilini babe labo njoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini bathe bona basuka ukuthi bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshile eManikaland ukuthi thina njenge Manikaland sizalandela uba kuChamisa laphaya khona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangela i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhaneleyana nebhaneleliyana asiyo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimbabwe. So abantu bavumelene ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi ephalament abafuna ukuhamba nokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo labemakhansilini. kodwa thina ifocus yethu ukwana selungisudaba lokwana kube loketo olufree and fair ukuze umongameli ubabuchamisa ngene state house nxa engangena usekwanisa ukutshintsha impilo yomuntu wonke wezimbabwe.
Ungasiyela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma-structures lokunye okunjalo kuzaba khona na?
Nxa sisiya phambili siza announce ebantwini bonke ukuba nalo ngubani wenza msebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ngenxa yabona le nhlanganiso aso nhlanganiso yaphezulu kusiya phansi ngiyaphansi kusiya phezulu so lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana ke inhlelo zithi zime njani mayelana lobukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwenza.
Lo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziva oke waba ngumsekeli umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare. Kunjalo nje abexuku lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo. Lokhu kulandela unqotshwa okwenziwe amalunga ebandla lele ezikhundleni zokudinga amalunga edalele ephalamende eziyisithupha kunye lezamakhansili ezingamachumi aphose amabili. Kulamakhansila ancintisa ezimele kodwa ayeqotshwe kubandla le-CCC anqobe kulolu khetho eHarare lanxa amanye lawo kade ezimele evela kuleli bandla anqotshiwe ngawe bandla le-ZANU-PF. Sixoxe lowayeyisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Ye ukuthi Citizens Coalition for Change iyehlulekile kukhetho oludlilileyo ayisiyonto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaChabangu le-Citizens Coalition for Change ekaMnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengabi ngamakandidate khetho. So sokusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo le-ZANU-PF. So abantu basebadlalela bazihlalela ezindimi zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela okwenze i-ZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Kona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi i-ZANU-PF ibe nama-seat amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi i-ZANU-PF isile 2/3 majority e-parliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo mbuso. Ye, kodwa athi khonokho kuphela amandla lawa aseza setshenziswa ukuthi kuguqulise sekelo sombuso uMnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho ukuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele uMnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla le-ZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe, lithini nayo lokho?
I-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama-MP e-ZANU-PF e-parliament. Khonokho sokuza nikeza i-ZANU-PF amandla othi baguqule isekelo sombuso benze santando. Njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi yikuthi uMnangagwa ufuna i-third term. I-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise i-ZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona e-parliament. Kuyabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena i-term eyodwa kutsho ukuthi bayabe bezazibona ubuthutha nxa uMnangagwa engatshintsha umthetho esenze ukuthi athole leyo 30 term. Konke khona kuyimbangela kaSengezo Thabangu othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe siqhamuke ngangcono aqhubele amasithi kuzanu PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo ku Citizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing. Yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza owayeyisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Silokhe sikudaba lunye abakugcele le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Thabangu ozithi ngumgcinisihlalo webandla leli bathi lanxa benqotshiwe kukhetho lwangempelasonto bazahlala phansi bakhangelisise lapho ukube liphutha khona ukuze benelise ukwenza ngcono kwelakusasa. Siqoxe lesikhulumeli sikamnumzana Thabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuxhumana. Ngempela aphumile ama results, hayi imphumela ayikho mihle ngempela. Ayisikho lokho kade kukhangelelwe ngabantu. Kodwa ungacabanga okwenzakeleyo ngeviki nje, I think bekuyi Friday or so Thursday before lolu khetho, umongameli wephathi wavele waphosela intambo phansi. Manje ngesilungu bathi conducive environment ibisingasekho yokuthi uzorana ukhetho, ngoba konke nje kwahle kwama kwafakwa amandla ukuthi kuzame ukulungiswa leyo nkemenkeme kwehlula ke. So ayimangalisi kangako leyo mphumela, ngoba cabanga nje la unguwe ma kungenzeka kathi. Ngakhumbula iWorld Cup ngicabanga ka-98 or so, iFrance versus Brazil. Wonke umuntu ekhangethi iBrazil izowina. Kwase kugula uRonaldo ke kwathiwa kwazwakala nje ngasazwakala. Yebo, waba khona egemini kodwa wabona I think badliwa 3-0. Ngaleso sikhathi waye nguyohamba phambili sibi. So uma ulo president enza ngendlela enza ngakhona, bekungela thuba vele.
Abantu bathi impumela itshengisa ukuba umnumzana Sengezo Thabangu kafunakali. Uthini wena ngalokho?
Impumela itshengisa ukuthi ubaba uSengezo Thabangu usapotejiwe kanjani. Le action engikhuluma ngayo ifana nasakhula sadlala ibhora, wawuthi uma ibhora lingelakho wawubuya le bhora lakho lapho. Ngathi ibhora uma lingelakho bengakudlalisa kubi, noma bakukhuphe noma bakucriticize, wawuthatha ibhora lakho uhambe ngini. Yikho lapho kwenzakele ukuthi kulabanye abathi hayi, ngoba thina sesikhuziwe or sesithintwe kabi noma sesibuzwe imibuzo engekho comfortable, so sengithatha ibhora lami sengihamba ngkhaya, noma thatha ibhora hlala iponjise. Yikho kwenzakeleyo, usapotejiwe ubaba uThabangu. Ngabe ubephiwe ithuba njengabanye abaphiwa ithuba, wathola imali, wathola i-coverage, wasapotajwe everywhere, le media sapotaji. Angithi even khona la mali ikhuluma ngayo lithi OZIT, manje sure kungaba lula ukulandelwa ma abantu besithi OZIT. Akukhathele sehambe ekhoti izikhathi ezinganani, ikhoti yehluleka ukuthi daya wena u-SG wangempela. Kodwa usapotajwa yonke nje indawo, usapotajwa internally, usapotajwa imedia, usapotajwa yibo bonke abantu. Ungabheka i-result yemagwegwe okwangena khona u-Honorable Nyathi, ubone i-result eyangale eMpophoma okwangena khona u-Honorable Mori. Yikho bona khona ukuthi le kathi thuba elife engasapothetshwa, hayi ngayenza lukhulu. Kodwa ke hayi, selidume ledlula, usezohlala phansi laye nabanye bakhe babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela ukuxoxisana ngodaba lwekugurawundi luqhubeka lusemlonyeni wabaningi abathi akumelanga kwenziwe njalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi siyaphambili moyo wesonto yesiKristu eye Living Christ Pentecostal Ministries International ophatheka kunhlelo zokuqwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe onguye osungula lingqoqo.
Isifiso sethu ukuthi lubanjwe ngendlela eqinisekileyo ezachiya abantu bekhululekile lazi izinduna ezikhangela abantu ezibakhokhelayo zizwe sobala kibo ukuthi bona bafunani bona balizwe abahlukunezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani balimela okungakanani kungezwani kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudevelopa kwayo akukhanye
ingqobe isiku emnumzana Mkhwananzi
inkinga yami enkulu ngomnanga kwanombuso wakhe ukuthi bakekelela imbu yabo sesakulude izinduna ngabantu bakahulumende izinduna ziholiswa nguhulumende izinduna zithola izimota zithola yonke into ziphiwa nguhulumende kungakho-ke akukho lutho olutheni singalwenza olungabe lumele izifiso zabantu bafana nokuthi bayi-extension yakhe yena uhulumende bekumele uhulumende mayefuna le nto ilungiseke ichazuleke ngokuqotho bona laba kade bevele bekhuluma nge-ground kwasekuqaleni bevele bevutha umlilo befuna ilungiswe kube yibo asebenza nabo noma engavumelani nabo indaba ye-ground yaphakanyiswa yimbovane iyayiqala phansi yakhuluma ngayo kwazongena abanye abalandelayo nanamhlanje konobhejhu likazulu nabanye yibo abantu abanesisombululo esingelakuthengisi phakathi futhi esingadingi ukugcwaliswa kweziso ngokudla yibo abazokwenza ukuthi kuphume into ezokwelapha isizwe yebo bona bangaba yivoti baphiwe iqhaza kanyana elincane kodwa hhayi ukuthi kungathiwa yonke into ingabekwe emahlombe abo angikuvumi mina lokho
uyavumelana lo mnumzana Mkhwananzi mnumzana Moyo
njengoba ngishilo ukuthi izinduna lazo njengoba zivele ezikhokhelela abantu abantu kuyo abakhala kakhulu abalimele ngabantu kokumele ukuthi bona batshwe sibili and bakutsho bekhululekile bangayisabi ungathola ukuthi abanye induna ziyabe zivele ezingane kwesinye isikhathi esigabeni ziyesatshwa abantu bagcine bengasakhululeki esikufisayo thina ikakhulu nje ezamabandla ukuthi kakube lokuthula esigabeni abantu bakhululeke
siyabona mnumzana Mkhwananzi ukuthi lapha izinduna kuthiwa zizabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi udaba lolulu phathwe njani kuyini okusolayo siyakubona ukuthi la wawukhona kuleyo mbovane
indaba enjengeyegugraund yombhuqazwe yokubulawa kwabantu yegenocide funa ama-thought leaders abantu abazokhokhelela abantu emibonweni ejolileyo enemfundo ene-research ebonisa ukuthi ama-best practices aseke abakhona kwezinye inkalo zomhlaba ma kuthe kwaba khona i-genocide aphathwa njani amiswa njani izinduna zikwazelaphi lokho yikho-ke ngithi mina bekufunele abantu abanezibindi abazokhokhelela umphakathi ngokwengqondo bengesabi lutho bengakhangelelanga okweziso zabo bebheke ikusasa eliqhakazileyo lomphakathi wonke hhayi abafuna ukugezisa izilonda zikamnangagwa nokumbambatha emahlombe ukuthi ajabule ngokubulala abantu labo ngeke kube ngabantu abangasiza isizwe labo
ingqobe yisikuwe mfundisi Moyo
mina ngengangena endaweni eziningi kunabantu asebengabantu abadala asebenabazukulu bona abantu badala bakhona bengelazithupha kukhangelwe konke khona lokhu ngoba abanye behlulekile lokuya ezikolo ngenxa yokuthi abazali babo babevenele bengela zona incwadi zokuzalwa njalo nxa bekhulumela abantu bese sifisa ukuthi uhulumende akuhloniphe khonokhu akulalelo
elakho elokucina mnumzana Mkhwananzi
yikuyigukuluza phezulu indaba yegugrawund indaba yegugrawund ijule ukudlula lokho asiyondaba okungathiwa ngenxa yokuthi sokulungiswe indaba zezithupha abantu bakompasethwa baphiwa lokhu uqedile ngayo ijule idephe iphelele emathunjini omhlaba yikho ngithi ifuna abantu abanobuchopho abafundileyo futhi abazazi kahle izindaba zegenocide ukuthi ziphathwa njani kumele masekubakhona isinxephezelo kube ngumuntu ozwisisayo ukuthi isizwe sesike safakwa ngaphansi kwesimo esinjengesegrawundi siphephile yini ukuthi siqhubeke sihlala sisabelana umhlaba nelizwe nabantu abasebengakuphinda futhi ukuze kungaphindi kwenzakale lokho kumele kufakweni nani ayikho isiqiniseko sokuthi kungalungiswa khona okokulungiswa okufunwa ngumnangagwa okokugunguluza kuqediwe. Ufuna nje yena ukuthi kwelatshwe amanxeba akhe novalo lwakhe lokusolwa ngumhlaba. Mina ngicabanga ukuthi le ndaba ayikaqali. Bangakwenza abakwenzayo sobe yasiyifuse. Ayithi yabona ivumelana layo ubaba uMkhwanazi bokuyikunika umzekeliso wezinye zezinto ezenzakalayo, kodwa ziningi kakhulu into ezenzakalayo ezifana nalokudlwengulwa kwabantu labantwana ababa yi-product ye-rap lakathe sabangazoyise. Kuningi kakhulu okwenziwayo, kodwa bendiqinisa ukuthi abantu bona abayibo abalimeleyo babe yibo abatshoyo abafuna kwenziwe njalo. Nxa sebejile abantu uhulumende akulaleli, okunjalo khona okuzagoqela ukuthi into leingaphindi yenzakale futhi kumele kwenziweni.
Lapho ke besilalele umfundisi Siyaphambili Moyo owesonto esiKristu Living Christ Pentecostal Ministries International obeqoxa endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ngcwethe ecubungula ezombusazwe belo sithandekile mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 livuka njani? Sina ngapha siyavuka ezinhloko but sivuka siphezu kwendlala. Kanti nje sicela ukuthi ngicela ukuthi uthaba ngolo labo bona abantu abahamba bengena door to door bekhombisa abantu ukuthi bebabhotele. Kawafike lapha egonda la siwabonise. Uthaba nje uthaba ngolo isandla sangathi ingwegwe lo. Kabuye lapha ayenze imihlangano ke phi ngabe egonda la. Uzagijima phambili ngemoto leyo ekwayizana le. Simomeli kakhulu njani ngomomeli futhi ngiyafuna ukumbona kodwa lokho lokho uthaba ngolo. Uthola umuntu wathi ayigeta nebuthelelelo. Kwafike lapha egonda la bebona umhlolo ngaze ayibona. Siyabonga Studio 7. Ethi ngabe livuka njani lonke balandeli be Studio 7. Nzima 6 months usebenza ukukhulumela ungaholi phambili uchamisi phandle lawo uchaba ngankona lo.
Hello Studio 7, injani lonke abalaleli abathandekayo. Ngithanda ukuphosela ngaleli gama ukuthi njengoba ubaba uJoko Sikhala esephumile entolongwe, ngina ngibona liyana yindoda ubaba ofanele ukuthatha isikhundla esokuba umkhokheli kweleZimbabwe. Asimxhaseni lwa nomuntu uchamise ngomunye umuntu bezathatha lwa nomuntu emsondele eduzane emenze bengayokhokhela ayebe ngumsekeli wakhe qembu belizaqinwa kumangalisayo. Shuwa ngiyacela ngani laba bantu bengakhulumisana. USikhala utshengisile ukuba liqhawe, akulaqhawe elifana nalayo. Kangene ebantwini evule iphati, ngithemba uZulu ohlakaniphileyo uzambona umuntu olesibindi, indoda eliqhawe. Asizameni bantu beZimbabwe singakhangeli amagwala. Laba bantu mina isifiso sale fisa udinga abasebenza ndawonye lotshani.
Studio 7 linjani? Ayilokho maye umfana kamlojo walojo kudala vele. Kwi-Studio 7 ma lingabe mhlawumbe liyakukhona ukuhlangana lalo babo uThomas Joseph, angicela ke limkhuze khuze kakhulu, limkhuze serious futhi ke ami ukudlalela ebazalini bethu. Asitshela ngenzani yabo, izani yabo leyo ileminyaka engingaki busa ngenkani yenzeni namanje selokhe ngikhona ngothi khona uzokwenzani, uzofaka izidolani, uzofaka amadamu okubulawayo. Behluleka behluleka labo kahambe wayekhampe nakona lesishoneni le khwekhwe le kona le harare yabo le shukani labantu bakubulawayo. Serious mina ngagodayo bathi campaign awatshela abantu ukuthi ugesa usahluphi into zonke seziright. Kuyini okwenzekayo manje? Ili izami yabo khona manje ukuthiwa iZimbabwe ihamba phambili ngecorruption. Yizami yabo yena le futhi hayi ngiZimbabwe, yizami yabo yena le ihamba phambili ngecorruption. Bangazosidina lo Joseph nyana wabo lo.
Studio 7 njani? Sakazibama bahle nezindaba esiphakela zona imihla nama langa ezimnandi. Hayi siyabonga kakhulu Studio 7 esizwile ukuthi umnankago usiplanela khona ukuthi asivale imlomo singaphinde sikhulume ngalo daba lwe-ground. Sifuna ukuthi akwazi khona lokho ukuthi angeke siyekele ukukhuluma ngodaba lwe-ground. Siyaqhubeka sikhuluma ngalo noma engaze afake isigwebo esingakanani, noma engaze awise isigwebo sentambo ukuthi singakhuluma uyosinikeza isigwebo sentambo. Akakwenze lokhu ngoba vele thina abanye sasinda phakathi kwengiga yona le 50 brigade yakhe sigiga sibancane singabantwana esifake engigeni ukuthi abazali bethu basigide. Sinda phakathi kwemgigo nengiga phakathi. So akusisabisi ukuthi akuya sinquma amakhanda sesibadala singaka. Siyaqhubeka sikhuluma ngayo i-ground. Ngiyabonga Studio 7, thank you.
Studio 7, Studio 7, sanibonani bas.
sakazi bami abahle onilingelelayo kungukhubekani usigabadi mfokavuza isendaweni yasegoli laphana ekhaya etsholotsho ngaphansi kukanduna uchakawa ayi kubuhlungu bantu bakithi lokhu okwenzeka kwelakithi kuzisa ubuhlungu kakhulukazi ukuzwa abantu abafana nabomalaki nkomo obaba abadala impela bakhuluma sengathi yonke into iright kodwa bezwa behoqa ukuthi basindwa ngamafutha bebe ney'ngane ezingafundi ezigcwele izwe lonke kodwa bebekhuluma bethi hayi into sonke sihamba kahle kuzani pf kuhlungu kakhulu lokhu angazi bantu bakithi ukuthi siyophephelaphi angazi impela ukuthi siyophephelaphi kungani kanti abantu bengakuboni ukuthi kusina kudedelwayo amandla laka bawabolekana abantu bakithi siyolalwa izani pf kuze kube nini bantu bakithi ngiyabonga studio 7 sengathi ngaqhubeka njalo isidlulisela lezi ndaba ezimnandi siyabonga
studio 7 linjani basakazi nabalaleli igama Kelvin Lotshwa usevokola kwamahlabayidwale kulondoda oke wakhuluma ngezinduna zakithi uthi izinduna zamabhatshi akusela lutho awuqinisile ndoda induna ibiyodwa kuphela disisele lapha emela abantu induna leyi unhlanhla yamangwe entaba zinduna manje izani yahle yakunanzelela yamxotsha akusela enye induna engiyaziyo enelisa ukumela abantu ngaphandle kwakhe abanye labanje basebesidla imali zezanu vele bayisaba ukuthi bengathathelwa lokhu abakuphiwe izanu so vele akula lapho esiyakhona ezingumhlambe kazali usile yabo
uChabangu thina simbona njengomthengisi awukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa elele nonkosikazi wakhe endlini ethatha izinqumo awukwazi ukuthi lokhu ungaziwe nginobhala awukwazi ukuba namandla ngaphezu kwapresident wephathi awukwaze kwenzeka lokhu uwedwa uthatha isinqumo uthi uthweni uyarikhola abantu hayi hayi ndoda musa ukudlala ule musa ukudlala ipolitics uyayazi yini umba uyazi musa ukudlala nje awukwazi ukuthi ngoba unobhala usho ukuthi izinqumo singazithatha uwedwa ulele lonkosikazi wakhe endlini siyathatha izinqumo nasikwazi ukuthi izinqumo zithathwa yi-top six umhlawumbe kube ne-committee okuyiyona edisciplina abantu uthaba ngalibana wefuna ukwakha yena njengoba ezibizayo ngolokhuze ngonobhala jikelele kofanele ukuthi ehlale phansi le top 6 ye triple C yimadodelana kwenzeka iphutha la 1 2 3 4 5 senze njani sicale lapha inkulumo hayi ukuthi lele yedwa ngale nebe siyavuka eten recall abantu hayi indoda awukahle wena hayi la ngumthengisi we
studio 7 ku studio 7 ngabe livuka njani wonga umsebenzi eliwenzayo basakazi siyabonga sibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo alibani uNkulunkulu angalininga lisiya siyabonga ukuzwa izindaba ze-Studio 7. Hayi, nangumlayezo wami ngifisa ukuthi laba bebhinga laba, abebhinga laba, abachiyane la induna yabo le, abayiyekeli njalo ngoba isisoze ibancede ngalutho. Bona ibabahluphekayo, bahambe bevota, votela lapho ofuna khona, umuntu wonke ukhululekile ukuthi avotele lapho afuna khona. Abanjwa ngamandla, kanti yena ubamba abantu ngamandla, ufuna ukuthi kwenziwe nje. Ayisikho lokho ukubusa abantu ukuthi usuwabusa ukuthi benze intando yabo.
Ah, okay. Iphani Pugen bakhona laba umuntu uyathula tikutuka ngazwakali ngazi ukuthi uyabe seyishonephi ayiqhamuka sokusele nje usuku olodwa angithi sonke lesi sikhathi la beqinisa amakhanda betshelwa benjalo nabo sengezo bakhona amakhanda amakhulu begijima besala betshelwa manje sokuyaqhamuka uKhaliphani Pugen wakhona sokusele usuku olulodwa nje ayesitshela ukuthi hayi usho ukuthi vele ma babenza lento bengaboni ukuthi bazohlangana ingqinamba ezifana zona lezi kani umuntu ayimanje eyathwala ikhanda yathi khona hayi kuzoba nenkinga bonke nje namagqwetha akhona awuzitholi kuyafana nabo-witness Dube laba umuntu wathi bemtshela ukuthi e uyabona into abantu bayaphuma beze nje waphikisa kwazi kwaba yi-last hour last minute abantu fini bemtshela ukuthi wena ususele wedwa la lokhu esadla hhayi ngisoze ngiyeze kusasa uvuka sekukhulumele nibani iyo phela nalento ezayezenziwa yibo bona laba oKhaliphani Pugen batshela bazenza abantu abahlakaniphile sifuna ukuthi singabonakali ukuthi si-operator kanjani zo-operator singena ama-structures watinitini bangena-ke nalabo ayi confusion elaphana umsangano laphana hayi bo kuyalisixolele thina
lawo-ke bekungemazwi enu lina balaleli bethu siyabonga
Silusizi ubulazi sizwisisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Hayi, siyabonga balaleli isikhathi du kutsho ukuthi sesiyadibana kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, silazo njalo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.